Isixwayisiso esisenzileyo siveza ukuthi abantu emakhaya abalalwazi oludephileyo ngalolu hlelo lwe-voter registration. Kuyasweleka ukuthi ingabe abeZimbabwe Electoral Commission ZEC bangena emakhaya mandulo kokuqalisa kwalolu khetho benza imfundiso batshela abantu ukuthi behlale bezilungiselele ngalolu hlelo. Sifumana ukuthi iningi labantu ulwazi kabalalo, kukanti njalo ulwazi olugoqela ukuthi kuyini okufunakalayo ukuze umuntu ayirejister, ulwazi olugoqela ukuthi izindawo lapho kuzarejisterwa khona kungaphi, bo konke lokho abantu kabala lwazi lakho. Okunye njalo okuhluphayo ukuthi abantu bangenhla emandebeleni ngapha, iningi labo ikakhulu amayouthi awala zithupha. Kungakho-ke lolu hlelo aluhambi ndawonye lokuphiwa kwezithupha. So kuzafiphaza ukuphumelela kwalo kabanzi, ngoba nabaningi bazehluleka ukuthi ba-rejiste babhalise ukuvota ngenxa yokusweleka kwezithupha. Siyananzelela njalo futhi ukuthi umfutho wokuyarejista ebantwini kungani kawukho, uyasilela kakhulu kakhulukazi. Ngaphandle kwengxaki lezi engizikhulumileyo, abantu kabalangwabungwabu, intshukuntshu yokurejista kayikho. Abaselathemba iningi labantu kuma-political and electoral processes, sebebona nje engani kudlalisa isikhathi. So esingakutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi izinhlanganiso mhlawumbe ezizimele zodwa zisabalalise lumbiko ebantwini emakhaya.
Lina njengenhlanganiso liyaphathisa yini kulolu daba?
Esikwenzayo thina njengenhlanganiso ukuthi lapho esilama structures khona, sibatshele ukuthi kabagqugquzele abantu behambe beyerejista, sibanike futhi lezi ndawo lamalanga lapho kuzabe kubhaliswa khona ukuthi kungaphi. Konke khonokho kubangelwa yikusilela kwama-resources ukuthi ngabe izinhlanganiso ziyangena zisabalalise leyo mbiko. Asiboni njalo lama-political parties siba le ntshukuntshu yokuthi bangene bagqugquzela abantu ukuthi bayevota, labo njengani bazithele ngaqandayo.